night. And remember, Live Talk is about the US-Africa Summit. Good night, Zimbabwe.
Siyabonga Sandra Locree silichona njani emakhaya yekudibana emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ka 4 ngoNcwabakazi 2014 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walamukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo.
Lo sithandekile Mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Umu vele ngakha uko right ngoba abafazi labantwana kusukela ebuseni yibo babayabudizi belizwa amathente benzela ukuthi lingifelele ukuthi bathwale babahambise kuma 1 hectare plot.
Izakhamizi zeChingwizi ezingafika amakhulu amahlanu lapho kutshiswe khona imota ezimbili ngolwesihlanu zibotshiwe izolo ngamapholisa njalo zibikwa zibhaxabulwe kabuhlungu esitokisini.
Iindaba ezibuhlungu lezi ngoba iState Bureau of Africa I think it has existed for more than 13 years. Ngabanye abantu abakade benika ke esingathi ngama alternative views ikakhulu sikhangele ngesikhathi sika 2000 to 2005 lapho kwakungela khona eminye imisakazo.
Umsakazo we-SW Radio Africa uthi usuvala kokuphela ngesizathu sokuswela imali.
Umhlangano wenkokheli yamazwe ezwekazi le-Afrika lele Melika uqalisile namhlanje Washington DC. Kulabanye abakhonana ngokuthi akukhanyi ukuthi inkokheli ye-Afrika izadonsa ndawonye ukuze ithole uncedo lwemali yokuthuthukisa leli zwekazi.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Izakhamizi zeChingwizi ezingafika amakhulu amahlanu lapho okutshiswe khona imota ezimbili ngolwesihlanu zibotshiwe izolo ngamapholisa njalo zibikwa zitshaywe kabuhlungu esitokisini. Izakhamizi lezi zasuswa lapho ezazihlala khona ngemva kokudubuka kwedamu letokwemkosi ekuqaleni komnyaka. Ngemva kwesehlakalo sangolwesihlanu amapholisa abikwa ebophe wonke umuntu wesilisa. Kuthi lamhla khona ekuseni kubikwa abesifazana labantwana bebebanjwe ngamandla ukuthi batshise amatende lapho ekade behlala khona. Amagqwetha alwela ilungelo likaZulu athi ebesaliswa ukubona lezi zakhamizi aze avunyelwa ukuzibona lamhla ntambama. Sixoxele sakhamuzi umnumzana Milton Shumba yena ochasisa ngokwenzakeleyo.
Asibazi ukuthi yibo yini amapholisa abathisa izimota ezimbili kumbe ngabanye bethu. So imota lezi ezimbili ezithisiweyo izozabe ngelimsindo. Inkhulumende yabisa amapholisa amaningi balala babugundo lisele i-camp yonke. So ngomgqibelo bavuka bahle bathatha amadoda wonke bavota. Abantwana nabafazi bahle babotshwa labo kuthiwa from 4 o'clock up to 6 o'clock entambama babebotshiwe then bakhululwa ngo-6 o'clock ntambama.
Bonke amadoda babotshwa ungasitshela ukuthi babane ungakanani?
More than 500 ngiyabona ukubona kwami.
Manje bakwani esitokisini?
Asiwazi ukuthi bazowafaka ngapi kumbe bazowafaka kwezindawo ezithiyeneyo. Lokhu angikwazi ngoba thina besingekho so asiwazi ukuthi bafake ngapi. Sizama ukuthi sibafonele kathesi so iifoni zabo kazingeni. Ngiyabona bahle babathele ukuthi bachithise iifoni zabo.
Kodwa ona umumo unjani okwakathesi?
Umumo vele akawukho right ngoba abafazi labantwana kusukisela ekuseni yibo babayabudizi belizwa amathente kwenzela ukuthi lingifelele ukuthi bathwale babahambise kuma 1 hectare plot. So mina ngoba ngiyenze so angikwazi ukuthi ngase soku-right zoqonda kwe-ethics tent ngoba lami ngibalekile. Ngabona ukuthi uthi ngele kundawo enjalo vele ngiyabe sengizingenise engozini. So sibaningi vele sasisebenza kwezinye indawo sizama ukuthi siphilise abantu abethu. So sathi sifika sathola ukuthi amapolice asedondozele ikempi yonke. So hey umumo wakhona vele kawukho right.
Kati vele kungani abantu bengafuni ukusiwa kuma 1 hectare nala?
I 1 hectare uyabona ukuthi singakasuki lapho sasihleli khona ku Thokwe Mkhosi catchment area. Babe sithembisa ukuthi sizothola ama 17 hectares.
Lo ngumnumzana Milton Shumba isakhamuzi seChingwizi obekhuluma ecingweni le Studio 7 esendaweni engaziwayo ngoba isesaba ukubotshwa.
Inhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi ebulawayo Progressive Residents Association ithi kunengi ekufezileyo eminyakeni edluleyo okugoqela ukukhankasela ukuthi uhulumende engabeki amakansela akhe kubo manispala ama special interest councillors ngomnyaka ka-2012 kodwa ayekele abantu bezikhethele. Lokhu kuvezwa izolo ntambama inhlanganiso leqhuba ukhetho lokudinga inkokheli entsha. Iningi libuyele ezikhundleni zazo. Isiphathamandla salenhlanganiso umnumzana Ambrose Sibindi usichazisela okuningi ngalolu daba.
Ukuthi sinethe kakhulu uZulu wakobulawayo izakhamizi ukuthi sinanzela ukuthi zilomlando ukuthi nxa kusenziwa izinqumo zibe ingxenye lezo zinqumo. Bangavumi ukuthi kube lo muntu obalethela izinqumo bona bengazange babe le ngxenye yokubana badiscuss. Lokho sakuwina kakhulu. Sikhuthaza abantu ukuthi nxa kusiba le budget ebulawayo city council abantu bahambe bayeparticipate ukuthi lapho basola khona batsho bancethe i-council. Sisuka lapho futhi bese sikhuluma ngama-issue asegcekeni esingakhuluma ngawo. Sibe le issue okuthiwa yi-social health transfer. Lolu hlelo oluletha i-welfare minister lapho esananzela kwakusuka lo hlupho lokuthi abanye abantu abafanele bakuthola leyo mali injongo yaleyo mali bawuyithola abantu abalawo abangabayanga kodwa sasuka labanye abantu esasibona ngathi hayi asibobayanga abanjalo bethole lezo zimali sakuqondisa khonoko kuthi labanye abantu ababe kuma-committees futhi bakhona basebhadalisa abantu ama-$5 okwakuthiwa yimali yokuthi i-committee yenelise ukuthi ibanikele lezo mali ukanti umthetho wawusegcekeni ukuthi umuntu ongena kuleyo committee kabe ngumuntu ozimiseleyo ongaholi oncedisa isizwe. Sakhuluma ngakho sazabezaba vele eHarare uhlupho lo lwalungisiswa. Bese singena kundaba yamanzi futhi khathesi sikulo hlelo olukhona lecouncil okuthi abantu kufanele baqale bajuse ukuze bathole amanzi. Luhlelo lwaphungela ukuthi azaqalisa e-County Park ngikhuluma kanye. So ke njenge nihlanganiso sekuqiye sesenze i-research yethu ukuthi hayi sibona ngathi umuma awuvumi khathesi ngoba lingathi abantu badinga amanzi selibulala amalungelo abo ngoba ama bill of rights ukuthi amanzi umuntu kawathole isikhathi sonke. So sibona ngathi sikhumzala i-council, sibona ngathi siyazwisisana ukuthi i-council kunazo ikhathezi ngomuma okhona welizwe, umnotho ofileyo akuvumi. Phezu kwalokho futhi engxenye zakhuluma kuyo ukuthi sinanzele ukuthi kule ndaba eqathe kuleyo esingayiletha phakathi kule ndaba ye-team la engakhuluma ngayo, othi adimanda thina saze sabiza i-conference ukuthi kube segcikeni ukuthi esingesinye isikola sitshengise abantwana abathola i-team. Ibizo le-address kwenze ukuthi kube lula ukuthi njengo-organizer sibone kambe leyo mntwana othola leyo mali uvele ayideserva yini. So ngathi ngamafitshane ngokunye sikwenze kodwa kuningi okunye okunye esakwenzayo engabe ngakubalisanga khathesi.
Lo ngumnumzana Ambrose Sibindi siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Sizaqhubeka ngalingxoxo kusasa.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930, 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Icele leMDC TV lilemihlangano esigabeni seMathebeleland ngempela sonto kulungiselelwa umhlangano omkhulu wokukhetha inkokheli ozakwenziwa kunyanga ezimbili ezilandelayo. Umkhokheli walelibandla umnumzana Morgan Tswangirai ubekhona kulemihlangano. Kubikwa izakhamizi zezigaba lezi zitheka zithakazeleli umbono ukuthi kwenziwe isikhundla sesibili somsekeli kamongameli webandla. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umsekeli kanobhala oqoqa inhlelo zebandla umnumzana Pet Nico Pepe ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Khulube sile mhlangano emihle kakhulu ngole ngomgqibelo besisemadebeleleni North lapho ekade sile provincial assembly khona ehambe kuhle kakhulu ekade addresswa ngupresident elo vice president kanye lezinye zonke inkokheli or national chairman ke sekelo wakhe lo secretary general omama uMakoni sikhona labo babuchamisa khona ngani uhambe kuhle kakhulu ke lo mhlangano saba lomnye emath south ngokufana nayo silo president engakutsho ukuthi ke hayi ibandla likhona labo akangani badonda engani kababoni hayi kuthi ukuthi okwezakele kumpela viki abantu ke bazibonela ukuthi hayi ibandla likhona njalo liyaphambili
ungasitshela ukuthi liqiniso yini esikuzwayo ukubana abanye abantu kade besipha umbono lapho kade siyakhona besithi abafuni ukuthi kwenziwe isikhundla sika vice president owesibili
kale lokho esesikhuluma ngakho lokhu uChristi ukuthi kathi yena vele okhulume ngesikhundla sika vice president yesibili ubani umbuzo ongakatholi impendulo nalowo bese kuyukuthi nga kuyukuthi ama committee okufanele asebenze umsebenzi we consultation enza i consultation ambona ukuthi kungahle kuvele umbuzo wento eyodwa ngoba lapha singibona umbuza umbuzo wento eyodwa kodwa kuna ekathi ukukhangela ukuthi ke i committee le ekwenzayo ukuthi izwe imbono yabantu mayelana ngokuthi njoba siya ku congress it is natural ukuthi sifale silungisise ke izinto ngani ze ithekile ke ku constitution yethu kanye la kuma policies ethu we have to correct that so sihamba ke sidinga ke imbono esizayifaka sibone ukuthi ibandla nxa siqinisa siqinisa njani
ungasicathekela nje ngamafitshane okunye okukhulunyweyo njengokutsho kwakho kubani hayi singabambi okukodwa okunye kwakhona kuyini
thina ekade sikutshengisa lapha ukuthi ke silungiselela ukuya ku-Congress
umnumzana Abednego Pepe ngomsekeli kaMabhalane obona ngokuqoqwa kwenhlelo zebandla le-MDCT obekhuluma ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 ekobulawayo. Ugatsha lwe-Broadcasting Authority of Zimbabwe luthi uhlelo lokubuzisisa amankampani abhalisa edinga amalayisensi okusakaza ethola inzuzo luzaqala mhla ka-19 kulinyanga luyephela mhla ka-29. Uhlelo lolu luzaqhutshelwa emadolobheni amahlanu lapho okulamankampani adinga ama-commercial radio stations agoqela iMashingo, Rishabane, Gweru, Mutare leKariba. Amankampani adinga amalayisensi la aqoqela amabili avele sisakaza athi i-AB Communications ekamnumzana Supermandi Wanzira kanye lezimpapers. I-Broadcasting Authority of Zimbabwe ayikatsho ukuthi uhlelo lolo luzaqhutshwa nini eHarare lakobulawayo. Isimemezelo se-BAZ lesi siza ngesikhathi umsakazi we-SW Radio Africa usithi uzavala ngesonto ngesizathu sokuswela imali. Umsakazo lo obususakaza ebulenjini be-internet kuphela ngemva kokuvala inhlelo zawo kumagagasi e-shortwave ngenyanga edluleyo. Kodwa lamhla umhleli walumsakazo njalo enguye owawusungulayo ngo-2000 unkosikazi Jerry Jackson wethule umbiko esithi sebevalako kuphela. Siyixhume incwethi kwezokwethulwa kwemibiko umnumzana Zenzele Ndebele saqala ngokumbuza ukuthi uthini ngodaba lwe-Broadcasting Authority of Zimbabwe.
Uzananzelela ukuthi kona okwakuqala i-hearing yabo ake babize lapho ngama-hearing lapha for ibulawayo kuphela basebepostpona-ke sebebuya I think i-first hearing yayimele ibe khona mhla ka-July 2 actually or July 4 somewhere there kobulawayo esidol then besuka khonapho bese-Victoria Falls then bakhansila sebebuya kathe sebebizela amanye besides ibulawayo eHarare and mina ngombono wami ngibona ngani lokhu kulokhu kuhambelana lokulwa okukhona kuzanu sikhangele esingathi ngesikhiwa i-succession politics because bona bacabangela ukuthi iHarare bebulawayo ngama cities ale influence kakhulu ende banganika ama registration kuma city la amancane akulandaba ngoba noma abantu bakhona bengaba la ama registration ayikho into abangayenza becine ngama cities amagulu so kulokwenza the congress ye ZANU PF kulokwenza the succession politics ezikhona ku ZANU PF but abangakunanzelile ukuthi noma umuntu anganiki license ka test it's not possible ukuthi ngo December ngabe sifikile emoyeni noma le mali yakhe ngoba kuningi abasamele bekwenze kumele bedinga i staff lento ezinjalo so it's a clear sign ukuthi izinto azihambi kuhle phakathi ku ZANU PF
sikhangele umsakazo we SW Radio Africa mnumzana Ndebele wona obuso sakaza ku internet kuphela wazi senamuhla ukuthi isucina ukusakaza suvala ngodaba lokuswelakala kwemali othini ngalokho
ngathi indaba ezibuhlungu lezi ngoba iSW Radio Africa I think it has existed for more than 13 years ngabanye abantu abakade benika ke esingathi ngama alternative views ikakhulu sikhangele ngesikhathi sika 2000 to 2005 lapho kwakungela khona eminye imisakazo sokuthengisela ukuthi kona isimo sezemisakazo sesime endaweni enzima kakhulu ngoba sizacabanga ukuthi ngamaviki adlulileyo kube lemibiko yokuthi iSouthern Eye sivala iphepha labo la ngeSunday kobulawayo lapha sebeza bekhipha phakathi kweviki kuphela sikeza khuluma ukuthi amaphephandaba anje abo Daily News asebunzimeni obukhulu nxa sikhala ukuthi aba-operator njani so umkhonomi weZimbabwe awuhambi kuhle kusenza ukuthi abemsakazi laba bevale so into enzima kakhulu efaka abantu abasebenza especially intatheli izindaba esimene esinzima ngoba bakhona abantu asebelahlekelwe imisebenzi and umbuzo esingabalayo ukuthi mingaki eminye imisakazi ezavala futhi ensukwini ezilandelayo
Umnumzana Zenzele Ndebele yingcwethi kwezokwethulwa kwemibiko sixoxela ekobulawayo.
WeStudio 7 Live Show kulamuhla sikhangela umhlangano wenkokheli yamazwe e-Africa nomkhokheli weMelika we-US African Leaders Summit.
Tumelani i-text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Umhlangano wenkokheli yezwekazi le-Afrika ezekwele Melika uqalisile lamhlanje e-Washington DC. Kulabanye abakhonona ngokuthi akukhanyi ukuthi inkokheli ye-Afrika izadonsa ndawonye yini ukuze ithole uncedo lwemali yokuthuthukisa lelizwekazi. Ingcwethi kwezenotho lezombusazwe zithi ukunganxuswa kwamongameli Robert Mugabe emhlanganweni lo kukhanya kulakho ukubuyisela muva inguquko yenotho eZimbabwe. UGibbs Dube Studio 7 usethulela lolu daba.
Inkokheli yezwekazi le-Afrika efika amajumi amahlanu 50 isiqalisile ukwenza imihlangano etshiyeneyo lenkokheli yeMelika. Kukhangelelwe ukuthi umhlangano lo uzakhuthaza ukuthuthukisa abasakhulayo njalo lokukhuphula ubudlelwano phakathi kweMelika lamazwe wezwekazi le-Afrika. Ingcwethi kwezombusazwe zithi kumnyama phambili njengoba kungakhanyi ukuthi izethekeli zezwekazi le-Afrika zimumetheni. Umnumzana Nkosilathi Khanye ingcwethi kwezombusazwe ngomunye walabo abathi inkokheli ye-Afrika ibuye ingazimiselanga ukuthola uncedo lwalokho okuhlasele wonke amazwe e-Afrika. Uthi umongameli Barack Obama ohlangana lenkokheli yezwekazi le-Afrika uzama ukunceda ukuthi amazwe wonke athuthuke.
Amanye amazwe nxa kuzuthi kuyenzakala kuhle nxa bengakuthola abakufundileyo angibona kanye ngesikhathi esifitshane bazakuthola ngoba ungakhangela i-Afrika yonke idinga uncedo ngesikhathi esifitshane ukuthi kuphoziswe amaseko kakusoze kwenze so kufuneka ukuthi kwenziwe masinyane ukwenza ukuthi wonke umuntu ose-Afrika abenefite sokufika ngokudlelana kwabo lamazwe la amanye wona la amanye awo-Obama u-Obama ngumuntu lwani ukuthi is trying to help Africa because he's also an African so bazabenefita at a very fast speed because i-America kwesinye isikhathi they don't say izinto abangezake bazele abakhuluma besenza.
Ukhanye uphinde wathi akumangalisi ukuthi umongameli Robert Mugabe kabizwanga emhlanganweni lo.
Awungumuntu kumele uzifundise ukukhetha amagama ube lobuntu ube lobudlelwano labantu ukuze abantu xa behamba esigabeni bekwazi ukuthi kulo muzi wakozibani lapho engingacela khona indawo yokulala. Manje lapho kungacelwa khona indawo yokulala kulaba abalolutho kawuzwanani laba abangakunceda bakuwuhlise labantwana bakufidele abantwana bakwenzele yonke into ebantwaneni bakhodwa wena kawuzwanani labo. At the end of the day ufaka abantwana ku-disadvantage yabona. Umgabe nanxa bengambizanga need benefit yet, we will never benefit anything out of it. Now we're handy, you are going to learn something out of that. ayisukuthi laba abaviziweyo baclever kumbe bayizithutha ngabantu abafuna uncedo. Xa ufuna uncedo uyahamba uye laphenyanga, uthiwa udinga inyanga ngofuna uncedo.
Umnumzana Bhekinkululeko Ndlovu, isakhamuzi selokitshini le-Kautrubak obulawayo njalo oyingcwethi kwezentuthuko, ugcizelele esithi ungabizwa kukamongameli Mugabe kubisela ilizwe emuva.
Kesi esithupha kule Afrika nga sicela ukuthi ngihambe mhlawumbe ngabona bekhulumisa la ma-leaders ayeAfrika bengele Afrika inhlelo ezifunda zincedise abatsha lele ziyabe zihlupha ngemali. I-Afrika sile problem ukuthi imali zabe singelayo, engakwaziyo ukuthi kwaza kwenza yini ukuthi babancedise njengoba kuhlala kukhulunywa kuphume kungela lutho. Ngezinye indlela kuthi ukuthi yena i-leader yethu phela iye phambanisa iyabe isimbela thina amathuba nje abantu abatsha, ngoba nxa kuzokhulunywa ngabantu abatsha ama-development abantu abatsha xa yena engasabuyanga ikona kokusilisela emuva kuthi ukuthi sizohlala vele imithokotho into zethu zingahambi ngendlela njengabantu abatsha.
Uthi amanye amazwe alakho ukuthola uncedo olumangalisayo eMelika.
Hayi, lutho bangaluthola sokusika kudlelana kwabo lokuzwisana kwabo lamanye amazwe, ngoba inkalakade yakudlelana lamanye amazwe larile hlupho lalisiyazi phila kwamanye amazwe abe thuthukile bebe kuncediseka, ngoba i-Afrika vele singabantu abaphansi kakhulu. So inkalakade ukuthi nxa ukukhulumisane labo amazwe lawa aphakameyo kulethe izizathu eziqinileyo kumbe kucela ukuqinileyo ukuthi hayi sicela ukungathi ancedeke kulokhu ngabantu abatsha mbe these ngalokhu mhlawumbe enyina kungabona baphobe lapho kunokulutshwana bahabe lapho.
Uphinde wathi uncedo oluvela emazweni atshiyeneyo luyachaphazwa kwele Zimbabwe.
Iqiniso elikhona ukuthi imali yakhona ingazitholakali ukuthi izoncedisa ingatsha ezintsha kumbe izoncedisa impituko yabantu abatsha. Ngesimo esikhona eZimbabwe, hayi imali yakhona iqinisa ifakwe khona ngale kupartisan PF. Abantu bonke nje ababe eZimbabwe mbe intsha yeZimbabwe ayitholi lutho kayibenefiti ngeZimbabwe. So ngezinye indlela kungabuyi kwake khonokho kuqondile, ngoba akusincedi thina. Sesitayela ukuthi mhlawumbe mina singathola ukuthi hadi abantu abatsha sincediseke sivule ama-projects kulaba ababefundile basuka kwelinye ibanga elinye eliphezulu, ababe bafundanga bafikelelana eliphezulu. Kuyabe kanti ngokufunda mbe langelake engathi ukuthi kumiswe ngayiphi indlela, kungaba nama-projects ancedisa abantu kusiya ngokufunda kwabo ukuthi benezilumana abaziphile.
Kodwa-ke umnumzana Rugare Gumbo, isikhulumeli sebandla le-ZANU-PF, kavumelani laye. Uthi umhlangano lo ngokuchitha isizungu kuphela.
Kulo lutho olwenzakalayo ngale apho ngiqeda isikhathi bekhuluma benathi thi besidla amadina, kodwa ukuthi bezathola into engaakhi i-country zabo akula. Thina beZimbabwe siyenza esikuyenzayo bengenxa yokuthi sifuna ukuthi sithole laba abantu abangasincede ukuthi inotho yeZimbabwe iphumelele. I-policy yethu i-look east policy, nalo bangayifuniyo too bad.
Ilizwe leMelika lafakela umongameli Robert Mugabe labanye bakhe kubandla leZANU-PF izijeziso zenotho lisithi kukhanya engazani ibandla leli likhahlameza uZulu njalo kalihambisi kahle ezokhetho. Kulamazwe kuzwekazi le-Afrika angamachumi amabili 20 athengiselana lele Melika impahla ebiza amabhiliyoni afika amajumi amabili lesikhombisa $27 billion ngomnyaka engabhadali umthelo wemingcele owe-customs duty. Impahla le ithengiswa ngaphansi komthetho weMelika obizwa ngokuthi yi-African Growth and Opportunity Act, owabunjelwa ukuthuthukisa umnotho wezwekazi le-Afrika. UZulu umelele ukubona ukuthi kuzaphumani emhlanganweni lo ongokuqala ukwenziwa ngumongameli weMelika lenkokheli yezwekazi le-Afrika. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguGibbs Dube.
UGibbs Dube usemhlanganweni wezwekazi le-Afrika leMelika, lo njalo osichasisela okwenzakalayo.
Ungathi-ke thina esihambe kiwo yilo we-Civil Society panel, lapho-ke akade kulabantu abane akade bekhuluma khona ngale. Sizwile-ke ukuthi bekulo Malawi Minister for Foreign Affairs uGeorge Chiponda, kuzobuya Tanzania Civil Society Leader uRakesh Rajani, kuzobuya-ke lo US Ambassador to the United Nations uSamantha Powers. Then-ke singakhohlwa njalo lo mphathintambo we-South Africa lo okhangeleke nge-public service u-Ayanda Dlodlo. Ye ukhulume kakhulu-ke uMandlodlo lapho esithi okumele abantu kwenziwe khona ukuthi uhulumende kumele adlelane kakhulu labantu. Singakhohlwa njalo lokuthi-ke uJohn Kerry wekhona ngale-ke engu-US State Secretary weMelika. Ye ukhulume kakhulu ngokuthi-ke kumele i-civil society incediswe kakhulu yi-United States ukwenzela ukuthi-ke uhulumende abe lo mgogodla ozwayo ukuthi nxa kungela civil society eqinileyo ihulumende zijaleke ukuthi zidilike. Njalo sizwile-ke khuluma-ke lapho uDlodlo esithi hhayi okunye okumele ukwenzakala ukuthi kumele kudonswe ndawonye phakathi kwahulumende ne-civic society. Kule mbuzo njalo ebuziweyo khona ngale emhlanganweni, omunye wakuza ukuthi kade vele kwenziwa kwini ukuthi uhulumende alwisane nabo labo abantu abama-NGOs. Then-ke wasebephendula lowo muntu kodwa hhayi kungcono kwenziwe ukuthi ubudlelwane kube khona kube kuningi. Siyabona njalo ukuthi umhlangano lo-ke okhona kusasa-ke kuzabe kuhlangana kukhulunywa ngakhona kokuthiwa i-economic empowerment yabantu be-Africa. Okwamanje-ke sesimele ukuthi singene-ke emhlanganweni omkhulu ose-press club lapho kakhuluma khona-ke umongameli u-Jacob Zuma ngo-Cape City lapha se-press club Washington DC.
Kwezemidlalo namhlanje ihloka lilengela abaqeqeshi abambalwa ngemva kweviki yechumi lesikhombisa imidlalo yeCastle Premier Soccer League. Intathezi indaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ndawonye lezinye.
Umqeqeshi weqembu leFC Platinum Lloyd Mutasa kanye lomqeqeshi weqembu leChicken Inn uJoey Antipas baba sengozini yokulahlekelwa imisebenzi ngemva kokuba amaqembu abo ehleze endaweni ezingathokozisi inkokheli zawo. Umtasa ubikwa esile ngelihlo lenalithi ensukwini ezedlileyo njengoba inkokheli zeqembu besithi akatshengiswe indlela kodwa umongameli weqembu uGeorge Mawere wabhula umlilo. Inkinga manje labalandeli weqembu sebemhlamukele umtasa njalo batshengisele ngemva komdlalo weqembu leplatinum lelechapungu ngomgqibelo wona ophele zingutshiki lobhanqa 0-0 bethi akasuswe esikhundleni. Iqembu leFC Platinum liyachaya ibhola kodwa alikanelisi ukuhlohla osekudale ukuba libe ngutshiki lobhanqa emidlalweni eyithoba munomunye njalo lihlezi kundawo yesithupha lile miklomelwe ngamachumi amabili lane. U-Antipas yena obikwa etheswe umthwalo wokuba kumele anqobe emidlalweni yethile egoqela odlalwe liqembu lakhe lele-Capes United ngensonto wona ophele iChicken Inn inqotshwe nge-1 kanya. Lokhu ngemva kokuba iqembu leChicken Inn lingaqhubi kuhle lonyaka ikanti inkokheli yalo iqhatshe u-Antipas nyakenye ile njongo yokuba leli qembu libe ngelinye elilwisa ukuphakamisa isicoco. IChicken Inn ihlezi kwindawo yechumi le miklomelo engamachumi amabili. Phezu kwengalane isimo kasiguqukanga njengoba iqembu le-Highlanders lokhu likhokhela ele-Dynamos lele-ZPC Caribe ngomklomelo owodwa ngemva kokuba womathathu lawa maqembu ebengutshiki lobhanqa emidlalweni yawo. I-Highlanders le miklomelo engamachumi amathathu lambili kuthi i-Dynamos le-ZPC Caribe zile miklomelo engamachumi amathathu lanye. Imidlalo ye-Africa Union Sports Council Region 5 Under 20 Youth Games ezaqhutshelwa edolobheni lakobulawayo ekupheleni komnyaka yethulwe kumphakathi ngokusemthethweni ngomgqibelo ntambama kontuthu ziyathunqa. Lo mkhosi ubukhangelelwe ukuba uvulwe ngokusemthethweni ngumsekeli kamongameli welizwe uJoyce Mujuru yena ongasabuyanga wasebanjelwa ngumphathintambo womkhulu elizweni uSimon Khayamoyo. Ekhuluma kulo mkhosi umphathi ntambo wezemidlalo lamasiko uAndrew Langa uthi amalungiselelo okuqoqa imidlalo ahamba kuhle njalo bakhangelele ukuba zonke indawo okuzaqutshelwa khona imidlalo zibe sezilungile ekupheleni kwenyanga ezayo. Amazwe akhangelele ukuphatheka kule midlalo ngagoqela ele-South Africa, iZambia, iNamibia, iMalawi, iLesotho, iBotswana, iMozambique, iAngola, iSwaziland, iSeychelles, iMauritius, iTanzania, iDemocratic Republic of Congo kanye leMadagascar. Sikhangele umdlalo we-rugby. Imizamo yeqembu elimela ilizwe kumhlobo womdlalo we-rugby odlalwa ngabadlali abalitshumi lanhlanu yokudlala kwimidlalo yezizwe zomhlaba iphelele emoyeni njengezithukuthuku zenja ngemva kokuba leli qembu linqotshwe nge-23-15 ngele-Russia ngomgqibelo emdlalweni odlalelwe khonale elizweni le-Russia. Limpumela itsho ukuba iqembu leZimbabwe kaliselalo ilungelo lokuqhubekela phambili ngomkhankaso wokuzama ukuba ngelinye lamaqembu azancindisa iNgilandi ngomnyaka ozayo. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Ukuzigqiba ezosuku sikhangele ebezihamba phambili.
Izakhamizi zeChingwizi ezingafika amakhulu amahlanu lapho kutshiswe khona imota ezimbili ngolwesihlanu zibotshiwe izolo ngamapholisa njalo zibikwa zibhaxabulwe kabuhlungu esitokisini.
Umsakazo we-SW Radio Africa uthi usuvala kokuphela ngodubo lokuswela imali.
Umhlangano wenkokheli yamazwe ezwekazi le-Afrika lele Melika uqalisile lamhla eWashington DC okuyikho esiyabe sixoxa ngakho ku-Studio 7 Live Talk elandelayo.
Kwanele sihlobo esithandekayo olivalelisayo ngintungamile inkomo.
Lo sithandekile mhlanga sikhona pha e-Washington DC.